esethula izinqumo zakhe umahluleli wehighcourt uJustice Rogers Manyangatse wale ukukhulula usikhala esithi akulalutho soluguqukile kuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili yinkantolo kamantshi le-highcourt ukuzicelo eziyisikhombisa azikhweze kulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kasikhala ebecele uJustice Manyangatse Foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukasikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende uMnumzana Godfrey Sithole kanye lamanye amalunga e-CCC alitshumi lane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa uMahluli uthe kumele kulandele umthetho kungelani lokuthi abantu bacabangani. Usikhala labanye bakhe bethethwa icala lokuthuthuzela uDlakela olwaqhamuka enyathime kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocathengelwa ukuba wabulawa ngabantu bezanu-PF. Babotshwe mhlaka 14 ngoNhlangula okutsho ukuthi sebezafikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likasikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu usole kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not
ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibheyili kwakuqala kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba bheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi.
UBhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba usikhala aphume.
Sibona ngani ama-high court judges lama-magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa.
Abebandla le-ZANU-PF bona bayakulandula ukuthi usikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje ileli bandla lohulumende ngendaba zombusazwe. Sixoxe lelunga laleli bandla uMnumzana Matthew Sibindi yena othi usikhala wathuthuzela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Yika ke hlale phakathi entolongweni akajeziswe.
Usikhala uzaqhubeka evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 15 kulinyanga lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.